Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kustudio 7, ngomgqibelo mhlaka 23 kuMpalakazi 2017, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Mnanga kwalamhla okhethe owayeziphatha amandla sebutho lesizwe umnumzana Constantino Chiwenga nomnumzana Kembo Mohati ukuthi babe ngabasekeli bakhe kanye lokuba ngumabhalane besibili kubandla lezano PF.
Bekuvele kukhanya ukuzilazila kwamnangagwa ubana ufuna ukufaka bona ikakhulu uChiwenga bevele kubonakala ukuthi uvele uzafaka yena embonga ubana njengoba enguye ohluthula umbuso ezandleni zikamgabe. Kuyazakala ukuthi umnangagwa kavotelwanga ngumuntu o-appointwe efakwa yi-army.
Umongameli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uthi abantu ababulawa kumbhuqazo wegugrawundi kumele bangcwatshwe kutsha ngenhlonipho kusukela ngoncwabakazi lanxa kungela mvumo kuhulumente.
Akube lokuwina ama-election bese sithatha labo abayenza ubuhliwi sibahambise court sixolelane labo bazexolisa laba abantu ababotshiswe uma sekule evidence kwaye ema-court amathambo lawo sesiwafihla kahle.
Siza kuzwa eziphathelane lemaphandleni kanye lezemidlalo kuwona lo msakazo wenu we-Studio 7. Umongameli Mnangagwa lamhla ukhethe owayeziphatha amandla sebutho lesizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomnumzana Kembo Mohati ukuthi babe ngabasekeli bakhe kanye lokuba ngumabhalane besibili kubandla lezano PF. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Inengi lithi sekusobala ukuthi ilizwe selibuswa libutho njalo yindlela kamongameli Mnangagwa eyokubonga abamfaka embusweni. Uchalimani webandla lezaphu emathebheleleni South umnumzana Matthew Sibanda uthi akumangalisi okwenziwe ngumongameli Mnangagwa njalo kuyazakala ukuthi umnumzana Mohati ngumngane wakhe.
Ukungena kwaChiwenga lo Mohati bekuvele kukhanya ukuzilazila kwaMnangagwa ubana ufuna ukufaka bona ikakhulu uChiwenga bevele kubonakala ukuthi uvele uzafaka yena embonga ubana njengoba enguye ohluthula umbuso ezandleni zikamgabe bekufanele vele ambonge ngokwenza kwakhe ngoba kuyazakala ukuthi Mnangagwa kavotelwanga ngumuntu o-appointwe efakwa yi-army. So akusimangalisi thina besivele sikubona ukuthi ngiyozamfaka ngoba abanye bafakile besuka kwi-uniformu wahlobo bafaka uba ngominista. Umohati bekuvele kungumngane wakhe siyakwazi sonke ukubana besexotshiwe i-G40 ubana uhlelana lo Mnangagwa.
Olwena amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uthi lokhu bekulindelwe ngabanengi.
Ukuthi njengoba sekungena ibutho ivele yilibutho elizaphatha uMnangagwa ulibutho uthi wengalibutho uzakhumbula ukuthi uKembo Mohati vele libutho. Kungabe kuyikuthi nje uKembo Mohati loMnangagwa bakhipha uniform kudala khona la ngabo 1980 kodwa balibutho. So kakumangalisi muntu ukuthi babe khona laphana ngicabanga ukuthi bonke umuntu bekulindele.
Umongameli webandla eliphikisayo ele-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu uthi umnumzana Chiwenga uphiwe umvuzo wokukhupha owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe esikhundleni kukanti umnumzana Mohati ufakwe njengomceciso.
Esibili ukuthi khona sokusobala ukuthi indaba leyi ebukhokheli bukahulumende sokumele ukuthi kube yinto ye-army yinto yamasosha. Okwesithathu ukuthi abantu beZimbabwe bazilungiselele ukubuswa namasosha hayi lokho abakulwelayo. UKembo Mohati sithi thina ngumceciso nje wabantu ebantwini bemathebeleland ngala mandla angawenza nxa umqhathanisa noChiwenga. UChiwenga nguyo otshitsha abantu labo ukhipha umgabe afake uMnangagwa. Yena ngumceciso nje ukuthi abantu bakithi bakhohlise ukucabanga ukuthi nguhulumende wabantu beZimbabwe. Akulahulumende abantu beZimbabwe la nguhulumende kaMnangagwa lamasosha.
wayo uThando Gwinji uthi sekucaca ukuba ibutho lahluthula umbuso ukuthi okwenzakala eZimbabwe akukho emthethweni njalo umthethwandaba sekumele uthathe inyathelo.
Kuhle kwacaca ke khathesi ukuthi le ebesiyenzelwe eZimbabwe yikhu ngoba umuntu akasoke aphomba ukuretire esisotsheni ahle aphiwe iposition yokuba ngu-vice president. Ngikhuluma kakhulu ngoChiwenga. Nga ojaji bethu bayakukhanyelisisa ama-courts ethu akukhanyelisise khona kuyani ukuthi sivumele ikhu yenzakala emehlweni ethu. Kufani kakhulu kwi-appointment kwakhona.
Asizweni umbono wesakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Louis Mhlanga.
Abantu abahluthula umbuso bavele banjalo umnangagwa lebutho abalandawa ukuthi abantu bathini ngoba bavele bahluthunela umgabe umbuso sebesenza umathathu.
Lokhu kwenzakala umnumzana Mohadi ekhulekelwe eminyakeni embalwa edluleyo ngumfundisi odumileyo umnumzana Shepherd Bushiri owamtshela ukuthi uzakuba likhosi. Iningi lithi umnumzana Chiwenga usebenzise ibutho ukuhluthula intambo zombuso kumongameli Mugabe ngaphansi kwendikimba ethi Operation Restore Legacy. Umongameli Mnangagwa ubezilazila ukukhetha abasekeli bakhe ensukwini ezedluleyo njalo kucatshangelwa ukuthi ubelindele ukuthi umnumzana Chiwenga achiye umsebenzi kubutho ukwenzela ukuthi bengephuli isisekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uthi abantu ababulawa kumbhoqazwe weGugground eMidlands leMathabeleland kumele bangcwatshwe kutsha ngenhlonipho kusukela ngoNcwabakazi kusiya kumfumfu ngomnyaka ozayo. Kodwa iningi lithi akufanelanga kudilizwe ubufakazi kungathonisiswanga abaphatheka kulokhu. UBathabile Masuku sethulela lolu daba.
Ekhuluma enkonzweni yesikhumbuzo sabantu ababulawa kumbhuqazwe eyenziwe ngelanga lokuthakazelela ukubunjwa komanyano phakathi kwezaphu lezanu PF ebise Stanley Hall, umnumzana Dabengwa uthe kufanele abantu beqale ukukhangela indawo lapho okwalahlelwa khona abantu ukuze amathambo abo abuthwe angcwatshwe kutsha. Uthe umhlubulo weMathabeleland usule ngcitshi ezizahlola amathambo lawa.
Asivumelaneni into yokuqala ukuthi izulu liphela ngezikhathi zabo-August siya ko-September October siye kuthi amathambo ejulu kazulu lizikhangele zonke izindawo bazazi ijakaleliyana elinye elikhulume kuqala lithilo ukuthi lona labona ngitsho lotho. Ake lizikhangeleli zimakwe indawo zonke lezo sivumelane ngelanga elithize sithwala amafotholo lamabhizi amabhokisi sizawathola sihambeni siyekhangela siyegebha ama-mass graves lapho kwaba kwakhona abantu bakhe suke lapho bazokutho abanikazi balabo bantu. Sesilazo iingcithi ezikhona emathebeleleni esezafundiswayo ukuthi zihlukanise amathambo ukuthi la umnikazi namo lwa umnikazi namo nganza kuyebha lapho khonapho engaliswa ngemva kwalokho sizokuba necebo lokuthi udaba lwakhona siluthatha sikusa.
Umongameli webandla le-ANSA uMoses Mzila Ndlovu uthi umqondo lo muhle kodwa kumele kuqale kukhulunyiswane lezihlobo zalabo ababhubhayo njalo kube lophenyo ukuze kungadilizwa ubufakazi.
So ayisiyo into umuntu oyedwa njengasukuma lapha nathi mina ngifuna ukuyangcoba abantu labana kutsha. Kulabantu izihlobo zalabo bantu kulama-organizations avele kade khuluma ngeGugulawayo ngaphambilini waboDabengwa. Kulama-interest groups akhona afuna ukuthi labo bangaphathisa ngolwazi. So kuqakathekile ukuthi phakathi kwakathesi laleso sikhathi esikhulumayo kwenziwe umsebenzi wokuletha wonke umuntu kube lokuhlanganisa umcabango ukuthi kwenziwe njani. Njalo kubule ubulungcwethi obufunakalayo okumele ukuthi singadlali ngawo ngoba singadala omunye umonakalo phezu komonakalo.
Umnumzana Felix Mafu owenhlanganiso ye Post Independent Survivors Trust uthi kumele kungadilizwa ubufakazi njalo ababulali baqale bathonisiswe amacala abo.
Ngibona ngani abantu bayaphangisa ukuginya bengakahlafuni. Akube lokuwina ama election bese sithatha labo abayenza ubukhiwi sibahambise court sixolelane labo bazexolisa laba abantu ababotshiswe uma sekule evidence kwaye ema court amathambo lawo sesiwafihla kahle.
Umqondisi webhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uvumelana lombono kamnumzana Mzila lomnumzana Mafu.
Kulumo ethemba ukuthi abe ngavumelana layo kakhulu ngoba sokuthethe isikhathi eside kungalanto ethengisa ukuthi ngenzi kodwa kuzabe sokudiliza ubufakazi kangathi ungenzwa njani.
Owalahlekelwa nguyise ngaleso sikhathi unkosikazi Similo Gwebu uthi uyajabula nxa kusiba lethuba lokuhlonipha ababhubhayo ngoba balahlwa njengenyamazana.
Mina ubaba ngomunye wabulawayo ngesikhathi seGugu Round. Ngakho ngizwa ngilokuthaba kakhulu nxa ngisizwa bethi bayathatha amathambo abo babangcwabe kutsha. Ngaso kuyukuthi bayabafihla kuhle okwelesithunzi sibili. Hayi, ngiyathaba kakhulu. Kodwa ngisuke ngizibe lo mbuzo khonapho ukuthi babulalayo bona bayayethiswa yini icala kumbe kuyahle kube yikuphela kweGugu Round. Bathonisiswe ngalokho abakwenzayo kungaphumi kuphelele emoyeni nje.
Kubikwa kwabulawa abantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 emathebeleland lenkabazwe kusukela ngomnyaka ka-1983 kusiyafika umnyaka ka-1987 ngesehlakalo seGugu Round. Umgabe wathi leso kwakuyisikhathi sokuhlanya kukahulumende wakhe kodwa kazange axolise ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Njani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 AM, 2 PM lango-7 PM eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 meter wave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele.
Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky, land of promise, overflowing, milk and honey.
Sokuqhamuke ukungazwisisani phakathi kwebandla le-MDCT lapho umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai ethule umbiko lamhla ephikisa ukukhulunywa isiphathamandla saleli bandla okucatshangelwa ukuthi ngumnumzana Douglas Monzora kuphephandaba le-The Daily News. Umnumzana Monzora ubikwa ekhulume ngendlela okuzakhethwa ngayo amalunga kumanyano we-MDC Alliance. Kodwa umnumzana Tsvangirai kulandule lokho ngamazwi abetshengisa ukucunuka okukhulu esithi umnumzana Monzora ubezikhulumela umbono wakhe nje njalo kalalungelo lokukhuluma ngalokho. Kodwa isinye isiphathamandla se-MDC Alliance sisole kakhulu iphephandaba le-The Daily News. Sizabe silazisa ngokuthi udaba lolu luzaphetha njani. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lamuhla kuhlelo sixoxa lo Councillor Brenda Mpofu kaWard 23 Mlume 2 eNkayi. Sicubungula udaba lokuswelakala kwemali elizweni ngesikhathi iningi lilungiselela ikhisimusi. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, lami ngiyabonga. Awusupa abantu abesifazana kathesi emaphandleni ngikuqansa kwentengo zelezi ukuthi intengo zezinto ziqansile kakhulu ezikolo lezitolo kuqansile sibili. Yikho ngani kuyasikhathaza kakhulu ngokuthi lokuthi sithole ukuthi siyagayisa ngani ngoba ngale makhaya siyagayisa. Awutholi imali yokuthi ugayise. Sizugcina futhi uthatha igogoko uhambe lalo usiye esigayeni ubuye ukhuphe igalani ugayise igogoko elilodwa. Yikho lapho kulobunzima khona. Zonke izinto zami khona sezithengwa ngamabele. So nxa ungela amabele kuthithi kawusadli ngoba le zitolo zikhona ezinye izitolo okuthengwa khona ngamabele. Uyahamba uthela ibhakede lakho siyathenga isitolo ngamabele, siyathenga kumbe uthenga ithukela, kumbe uthenga isepha. Njengathi thina omama sithole nzima kakhulu sibili, uhlupho lolu luyasi-affecta kakhulu sibili, sisebunzimeni.
Nxa umuntu ethenge ngamabele bamnika yini intshintshi yemali?
akula intsinzi kayikho sibili ngoba ungahamba esitolo uthwele ibhakede lakho sithi 20 kg yomumbu wena uyabo siyathenga icooking oil ukuthi uyathenga ngebhakede lonke nxa uthenga ithukela uyathenga ithukela sidobhala amahlamvunyana lokuyisithi kwabantwana ithinti sipelile sithenga lesawuto sokuphelile kule bhakede lokuya kunzima sibili bakhalkhuletha kwaphana ngokuthi ithukela nto yabe $2.50 ibhakede lona bathi $5 kwezinye izitolo bathi $6 that is uzabona ukuthi kungcono ngiye laphana lapho kuthiwa $6 khona enxenye izadobha ithukela idobhele amahlamu udobhele lokuyisepanyana
sokulo uhulumende omutsha lo abantu balethemba lokuthi engenza umumo ube ngcono
hayi akulamehluko kambona ukuthi kuzaba nomhluko angikwazi kumbe kuya ngokutshintsha kwesikhathi but kambona ngoba izinto khona ziqansa zisiya phezulu kakhulu ngingazi kumbe kuyatshintsha kodwa kunzima bona enkayi laphana esenta anti sile ebhenki yethu laphana izina baye bahlala ivili yonke umuntu bekhe elindele imali khonaphana uzokuthiwa khona hayi thatha ama-discard ngemali engaka wena khonapho uyabe ufuna imali uzokuthiwa thatha ama-airtime uyawasa ngapha ama-airtime uzathengisela abanye yona vele imali ingekho ungaze wathatha ama-airtime lawo sowumele ukuthi ufike ekhaya wathengise ngoba i-airtime iyidola siyathengisa ngegalani galani 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 vele kuyafana nokuthi sithwele nzima kakhulu umuntu uyakwanisa ukuthi aye layini aye ebhanga laphana athathe okuyi $20 abuye futhi abe sesiya esitolo sesiya dinga ukuthi anjani athenge futhi aswipe ngekhadi nendiyana kunzima kakhulu
manje ngesikhathi esinzima kangaka abesifazana balungisela njani abantwababo ukudla njengokuthi sekubuya isikhathi sekhisimusi nje bebathengele labo kungabathabisa
kunzima ke lapho kuzaba ngabanye labanye kuthi uthi abazakudla yilabo abalabantwana basemazweni yibo abakhanya ukuthi siza kuya kudla kibo ngokubana kunzima
ye ukudla okuholiswayo ke
ya ukudla okuholiswayo kukhona but lakho ayisikho okwabantu bonke ngokwevulnerable ngokukhethayo ukuthi ubani ungcono ubani hayi ulelungelo but khona ukudla kwakhona sibilayo kuyabe ku-right ngoba umntwana bamnika i 10 kg eyomumbu bamnike i 2 kg yebhinzi then base bemnika i $2 yokuthathenga fish oil nxa kulo mntwana omncane ekhaya lapho bamnika le porridge but sayisibo bonke
leyo balaleli bekuyingxoxo lo-councillor Brenda Mpofu okaward 23 emlume 2 enkanye asidibaneni njalo kwezithathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abedlula amachumi amathathu lambili 32 babhubhile engozini yomgwaqo eIndia lamuhla lapho ibhasi ebibathwele iwele emfuleni. Ibhasi le ibikwa bigijima ngesiqubu esimangalisayo izama ukwedlula enye imota duzane lebholofo. Umongameli weleFrance Emmanuel Macron useNiger lapho akhuthaza amabutho avela elizweni lakhe ukuthi aqinise ukulwisana lamalwe cacha. Uhlangabezwe ngomnye wakhe walelo lizwe umongameli Mohamed Sofaw. Nje sesilichiya ezandleni zentatheli zindaba yeStudio 7 uVusisizwe Mkhwananzi esethulela eziphathelane lemaphandleni.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fubeni.
Yikudibana zihlobo kuhlelo lwezemaphandleni igama nguVusisizwe Mkhwananzi. Namhlanje ngisegungwe lapho sengikhokha khona lo mnumzana Edgar Ncube ngodubo lwamanzi ababhekane lalo. Mnumzana Ncube, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Mkhwananzi. Igungwe isemathebeleni South eGwanda South kuwhite pove ngaphansi kwachief Umate. Igoqela omakokwe Matanangombe, Maliphuluhulu, Simbuka. Ingqelelana lo ward 16 kubozelezele Thakadiyawa lakombizo liphakathi kodubo olukhulu kakhulu ngoba indaba yamanzi ayi isithwali senzima kakhulu selokhe kwaduka amadamu azange aphinda lungisizwe izulu like lana lo maline kancane azange kuvele kube lamanzi amayo so kwakadesi hayi vele siphakathi kobunzima obukhulu kakhulu okungangokuthi lapho esinatha khona ezibholaneni sinatha kanye kanye lezifuyo zethu okuthi asazi ukuthi laloba lingana izulu amanzi singawathola njani ngoba even izibholane zakhona zindutshwane ukuthi kazene abantu abahlezi ezigabeni zonezo.
Yiwaphi amadamu adilikayo kulesi sabelo nyakeni alokhu engakalungiswa?
Kulele gumbe yona le engikhuluma ngikuyo kule maliphuluhulu kule matangumbe yiwase engathi aseduzane kakhulu esiwasebenzisayo lezifuyo zikwanisa ukufika zinathe khona.
Okwakathesi izifuyo zenu lizinathisa njani?
Kusekunzimeni ukotshoza khonapha ezibholaneni sinathe kanye kanye lazo then abakhwandisayo bayaziqhuba baze bayafika ethule emfuleni banathe khona emfuleni ezinye zithi zingahamba zivele zifune zingasaphendukanga ngoba ezinye zicakile ukuthi lokuhamba imango emide azisakwanisi ukuhamba. So kunathisa kwakhona yikuthi umuntu avukele la yayigotshokotshoza izifuyo zakhe zinathe kumbe nxa uhlala duzane lapho kuyesibholane khona sungayenza ukuthi abantu nxa sebeyiqedile ukukha amanzi ntambama ubususiyanathisa-ke zokuseka usuku so hayi kusebunzimeni kakhulu.
Zithini zona iziphathamandla kulumango ngodaba lolu lokulungiswa kwamadamu?
Akulanto ekhona ekhulunywayo kwakathesi mnumzana Mkhwananzi engingakwaziyo ukuthi kumbe uhulumende kakwazi yini ukuthi silohlupho lolu kumbe akalaso isifiso sokuthi asisize ngoba besikhangelele ukuthi thina njengezakhamizi sofika lesi sikhathi kuyabe kule nyathelo eselithethwe. So angikwazi ukuthi kungenziwani kodwa thina esikukhalayo ukuthi aluka ayavuselelwa la madamu ngoba wona la amalutshwane amancane akhona lawo seyagqibeleka okuthi angaze abambe amanzi amanzi awasahlali isikhathi eside abuya athe masinyane. So ayebefuna ukuthi aphandwe ashoniswe futhi bekukuhle nxa ngamadamu lawa abelungisiwe izifuyo zinathe emadamu abantu bethole ukunatha ezikotsho. Ngikhuluma kanje kulabantu abanezikotsho zabo lezinye ezivele ezinye zabantu nje bonke uyathola ukuthi ziyakhilwa kube lesikhathi esithile sokuthi khathesi siyavulwa abantu bakha amanzi njalo kuvunyelwane ukuthi hayi umuntu ngomuntu ngelanga ube athole 60 liters. So hayi impilo yakhona inzima kakhulu.
60 liters yenela ngelanga?
Vele ilutshwane kakhulu ngoba angithi abantu njengaisikhathi lesi isikhathi sokutshisa uyathola ukuthi umuntu kuyabe kumele linathe njengemuli kumele kuphekwe kusetshenziswa wona lawo manzi. So hayi 60 liters yabe ingamanzi amalutshwane kakhulu and ngendlela ukutshisa ngayo nxa uvele utshiselwa awusuziphonge uhlale uginqile ule phunga lokuginqa kuyamele la uthole amanzi okugeza. So hayi kuyinkinga kulukhulu ngiyabe ngifisa ukuthi ngithi mongameli silamulele kulolu hlupho esiphakathi kwalo aluba ungasilungiselela izikhalazo zethu kuyisicelo sokuthi aluba engabe lalele.
Mnumzana Ncube, sokuyisikhathi sekhisimusi bakhona na ofisa ukubafisela ikhisimusi elihle?
Ye bakhona mnumzana, ngilo mama wami engelaye lapho engikhona kathesi uvakatshile usigweru ngimfisela ikhisimusi elihle uvakatshela umfowethu okhona ngale kuzoba lo dadewethu umama wami kuthiwa nguLois Moyo umfowethu enguThemba Moyo ngizoba lo mama wami futhi khona apha eBhungwe okuthiwa nguCoste Moyo laye ngimfisela ikhefe kakhulu lezihlobo zami nje zonke ngibe sengisiba lo dadewethu ongaphethe yakuzilwandle okuthiwa nguMiss Queen Dube lemuli yakhe ngibafisela ikhefe elihle kakhulu. Lo mngani wami ngimthanda kakhulu engafunda laye sazana njengabantwana bomfazi kodwa ngumngani nje sahlangana esikolo ukuthiwa nguThabani Dube kuselizweni lasebuthwana laye ngimfisela ikhisimusi elihle kakhulu.
Mnumzana Ncube siyabonga.
Lami ngiyabonga mfanani.
Lo Dube kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi saseBhungwe umnumzana Edgar Ncube. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo oluvalelisayo nguVusisizwe Mkhwananzi.
Sibonge uVusumuzi Mkhwananzi obesethulela iziphathelane lemaphandleni. Isiphathamandla seqembu leHighlanders uNhlanhla Dube uxwayisa abadlali baleli qembu ukuthi bengalokothi bephatheke kumidlalo eyaziwa ngokuthi ngembeji ngekhefu lapho abadlali abamaqembu atshiyeneyo ababumba amaqembu abo emalokitshini abahlala kubo bayebheja ngemali leqembu lakwelinye ilokitshi ukuthi elizanqoba lithathe yonke imali. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Isizini yomdlalo wenguquko leZimbabwe siyafika komlindo uyacina njalo imidlalo izaze iqale ngomnyaka ozayo kodwa lapho kunjalo abadlali abaningi batholakala bephatheka kumidlalo yembeji. Esikhathini esiningi nxa imidlalo idlalwa kuyabe kungela nompembe ofundele umsebenzi kanye labavikela ukuthula abaye bengekho okuyisimo esenza amaqembu engathakazeleli ukuba abadlali bawo bephatheke kuyo le midlalo. Isiphathamandla seqembu leHighlanders uNhlanhla Bahlangene Dube uthi isivumelwano esomsebenzi abasilobelana nabadlali sikubeka obala ukuba abadlali beqembu leBosu akumelanga betholakale bedlala ezikwakweni ngesikhathi kumele behlabe ikhefu.
Hayi, osizini vele kayidlalwa, i-professional player ile contract kayidlali imali game. Umfana odlala imani game iyahlawuliswa xa ingatholakala ukuthi wenzile lokho. Ikungezwa kuyabe kusenziwa ngabafana nje xa bekwenza kodwa into abayikhunjuzwayo mihla namalanga njalo kubhaliwe kuma contract.
Udube uqhubekele phambili wathi imidlalo yembeji ifaka abadlali engozini yokulimala njalo nxa sebelimele bagcina besiba ngumthwalo wamaqembu.
Ngithi uyabona ukuthi bengalimala kumbe ayiqhuzuka kumbe ephuke sokuyindleko ekuclub sokuyindleko ngendlela yokuthi sokumele simelaphise sokuyindleko ngendlela yokuthi nxa engasazenelise ukuthi aqalise isizini ngesikhathi kade beqalise ngaso sokuludubo kithi njengeclub. So i-professional player akumelanga ikwenze konke lokho.
Ingcitshi zemidlalo zithi umzimba omdlali kumele uthole ukuphumula ngesikhathi sekhefu kodwa abadlali bona bathi baphatheka kumidlalo yembeji ngoba abanye babo bedinga imali ngoba bevele bedlalela amaqembu angaholisi kuhle kuthi lalabo abahola ngcono imali yabo kulezi nsuku iyasilela ngoba phakathi kwesizini bengezelela iholo labo ngemali abazithola nxa benganqoba ama-winning bonus. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Paul Matavire Umoyi sile semba likholisileli uzwa uphuma ngapho emsakazweni weStudio 7. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebesilazo. Umongameli Mnangagwa lamhla ukhethe uMnumzana Chiwenga loMnumzana Kembo Mahadi ukuthi babe ngabasekeli bakhe. Njalo isiphathamandla sikahulumende uMnumzana George Charamba nguye owethulela umbiko esithi uMongameli Mnangagwa ulandele isisekelo sombuso ekwenza lokho. Umongameli webandla lezaphu uMnumzana Dumiso Dabengwa uthi abantu ababulawa kuGugurawundi kumele bengcwatshwe kutsha kodwa abanye bathi hayi kungenziwa kungela mvumo lokhu kuzagqiba bonke ubufakazi abantu laba abakwenzayo bengasathonisiswa. Oliver Lelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.